ndondisi ndoti musara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ona mgela ku Studio 7 walesi tatu mtaka 29 gulwesi 2023 mutawa kanube. Endabeni zethu namhlanje
umuntu kubi kufabalele ukumana ngizibongo kuyachuba abantu bayalamba ubhakede kathezi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ubhakede lokuthi uthenge abantwana begayisi selikudonsa ku-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idorobho lihlanze abantu kunje futhi ukuthi bangalahlizi kuleyo ungene leyi khansile yenza esihanyelwa baba meya uDavid Khayla ibona ngamakhanselas basebenza
nzima. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yaphela izifuyo elufane sabelene samathebelele North ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuselakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo mubi kufabalele kulamalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathezi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi uthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo hayi akumawu
izula linini khonapho
owakathethi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisela wona amanzi okunatha lokuphenzwe ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuchangani lapha hayi kubi kakhulu
singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani.
Zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inyuka akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izifa ziyavala.
Kunzima pholi zakwenzani moyo.
Okuzwisa ubuhlungu isimo okuyikho khona lapha inyamazana impisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinye inkomo adesizabe sizihambiswe emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe sekuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela akula ngendlela lapho esingabe ndibeza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane lomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi esiduzane ungadibha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi uzithelelele ukwazi imikoro zinathe khonapho yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sekusechithwa amalanga ngoba yabo sesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazithaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhakethi ibhakethi liyenza $10 kuyatholakala impuphu ama-10 kgs i-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitya ngabo $7 sokumele ukuthi abantu kudonswa nzima sinti kakhulu akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane sabelweni samathebelele North sixoxelaye eseGwarayi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
izakhamizi zakobulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya David Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe u-Ambrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo okuthi idolobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona namakhansela akhe basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo nakhuphi sebenzi zakuthole bekhithile besithanyela bekuthi zithiwani namakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhaya la ma-development analaka kahulumende emapholiseni emashotheni kubona kwabanene kubomhlahlandlela wona bedini ama-parasetas e-railways ngaphinga bonke bazesebenza. So khona kwana siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanya ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo sinanze idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizaba ngqondo leya nandi abantu bedinga ukufundiswa kodwa solingathi ngemfundiso enkulu evakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo sifundisa sisebenza siwakulu hlelo olusho fane nezakhamizi esizithayela ihlombe nakho.
Ye kodwa ngosigangela phela enzikini yedolobho kulabantu abadinga bedingisa impahla ethiyeneyo kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye abantu labo njengezakhamizi esikhulumekaneyo ukuthi leyani indawo okalilungisi njengoba ufitho bayathenga bethengisa. Abantu abanabaningi sebebungucwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle njalo okunye sinazo ezingabanye abantu vele ababuya bezothengisa abasuka eHarare abanye basuka ngaphi siwa outside kuritinan le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe but futhi babuye balale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela i-program memba balala ngabane ezitaradini and lingalandela kona ama-toilet bafawula ama-center lane so ilihlupho olukhona ukuthi ngalesihlupho lolwala bona abantu ababuya bethena belale esitaradini fana bethengisa ngendlela ebenza ngayo igqebo zabantwana. So-ke sibona ngathi i-council engeni leyo ilo mnandi omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babone ukuthi baphathwa njani kube le ndlela yokuthi ngxaye badinge samoye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labani abalala egaradeni laba buya bedlela phandle kwenza indawo ezothengisa belala khona baya labakhitshi ngoba balokuthi abo phakeneyo njalo into ehluphayo fanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana banesidolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona thina njengabezakamda kobula sesohlala sikhupha imali futhi ukuthi uqine idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlibaabadlibalutho esikhwameni soko kwana kuyahlupa ukuthi abantu abanabakhutshe bavunye nxabethengisa abasenzokusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini ukwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphilise uBulawayo.
Ye ngasikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisa idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakala kathi sokuthi kuyaklinwa yimfundiso kodwa engxane sokuqhathele ukuthi ikhansili iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo niyakwazi abantu laba abanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bakabake imijova bababona abathengisayo babizwe batrenwe bafundise ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo uzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisenana kodwa nxa betyela umuntu ekhansili babone ngathi umuntu ekhansili usemsebenzini so kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleke ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile njalo kunohlelo lweziba yikhansili kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamizi khona kona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezitilela indawo yabo bafunde ukukhuzana. So-ke sibonganto enkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenzayo bathi siyeyi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhadi otshisa kangako ukhipha umkhovu etsheni. abaningi bathatha indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kulokunzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezibalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadibe ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kunokumacatshelana labazomthetho namapholisa akafamasipala ekutheni bathengise endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe nelezo abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabayandithela impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ugwelegwele nje bukhona abanye bayadiziswa thabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga isiyaphela mana ngokhipha ukhipha dollars sisibale $30 ukanti-ke ilayisensi itholi ukuthi engxenye yi-5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sifonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani izinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana bephasula izinqe. Abanye bekomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonishwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso khona laphambilini.
Okunye ke babandiweni
ya kuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezi zinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngitshile ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye inkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ukwenzela ukuthi singayethelani inyawo ngoba eqinisweni nasezifanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID labantu abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubo Ntemba nakwezinye indawo ongalabantu khona ende kathesi kuma-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa esakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangele abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khonangale endaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo zona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli impela ukuvuka esiyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zinikeza imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajayele ukunathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokisi elilodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-source of incomes abo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi siwafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla. What value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe esithi post-stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona sabona khona izigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu beshela zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo-Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla ezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezinye ingahlekakhe zikahulumente esincedisana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakukhulisa nje nama business zabo nalabo akade selahlekile lokuthi kule bangakwenza ukuze ba reduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama accidents la emlilo angenzeki singathi disaster risk reduction lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abanezeka abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthengwa lahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance sile insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cashback plan ebamba i-fire police nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le-personal accident nxa usuthewa ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina le insurance. Ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle khonapha kobulawayo nakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7, njani balandela basebenzi? Hayi, kangithi ke ngikhulume bakithi, hawu bantu, nakhu-ke sokusobala nangu-jaji kathesi sesehleka ukukhuluma into eyiyo. Kusesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani, akajaji into ayibonayo ukuthi vele ucabanga lo kasonobhala wesi. Abakhulume into eliqiniso, kuyeke kuyeke kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti lizwe lalisela banjani, futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawezanga. Ujaji kodwa kumelanga bayenze njani, ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma imbono. So lakuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo ucabanga lo kuwesetshenziswa yizani. Kanti ngoba kade zisetshenziswa yizani, sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube shule ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibunobhala we-TPC. Hayi, akezama ukusihlonipha manje. Hawu, akezama ukusihlonipha. Kuyabinsuku lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma egceleni sokuthisha omunye lo layo umanayo namhlanje lapho. Kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lenzi. Yena unganani? Nxa semdala kudluluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo. Kusukela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihlupheka lanamhlanje lokhu esihlupheliswa yini. Bona babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayevota. Hhayi ukuthi bazolunguma abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo. Bevele bekwenzelani khonokho kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokusihlukumeza thina sikhathele ngento zokumbulu. Umbulu phela lobo abasenzela bona lo. Abantu abadala bangaka bafuna ukuthi bathi asibahloniphe, kodwa bona beyi babangahloniphekile. Hawu.
Amavuko lonke kustudio sendlela kukanjani bakwethu? Ya, hayi indaba le ekamdala lo umalume or umfana engachaba ngulo odlala amaxube ngabantu, hayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena umuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo sikijiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo okwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le, into enjani kahle kahle? Ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda. Hayi madoda, kunzima ngala madobhe kaloku achaba kulo. Ya lapha wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa yise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalela liphikisayo ligcina amathukusini? Kungani umuntu lingamazi waye lingambambisi lingambophisi ngoba limazi phela le nkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa waye athule yena ngakhulula ngakhulokho ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu. Into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe sona sezinyanyisa kakhulu empeleni madodayi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela labalaleli. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kaMasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi uMasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani uPF wena? Mina lami nginje ngikuthuthuse angazi lutho ngemizi yabantu bethuthuse emningi kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothi ezemizi yonke, komunye umuzi echolotho khonapho uyabungakhulu. So ungazofakaza into zemavuko ukuthi wena uMasayi ubengadu ngadumanga utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazimuntu uyabona noma wezana uPF emavuka wazini laba bezana uPF etsholotsho bazazela uJonathan Moyo abanye ababazi abezana uPF so ungafakazi into zemavuka uyabona ngikubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethuphu sibahamba bathi ugade emoteni kaScott Scott kabakazi bembuzela ukuthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le ilezana uPF phakathi okulesandla sezana uvele umthetho kawuphakathi lokazi wore wathunjwa ngonxathi wathunjwa yi-CIO elathunywe umnangabo ngikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalona muntu ukuthi abona betriple sibe kufaka kutwitter lanamhla kuthule kuthe zwi xa ufuna ukubona into ngasithi thina lapho kulesandla sezana umthetho kawuphakathi nangu ukuchabanga uchabanga wathi record ama-MPs ethu lalisithi triple sela constitution i-triple sela vezi constitution yayo ecourt nama-structures ayo ecourt umajazi uthi nxathi uyakhangelwa wabona vele uchabanga nga-exist so kunzima ukuthi athone isicala ngokuchabanga ngakho vele uchabanga ule constitution ye-MDC bese gwerumbe kwakungu-2014 ngenxa kulesandla sezana umajazi uthi uyesaba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli ku-pending angasinikisa inqumo yabona lalaba besupport uchaba ngoba sikeleke ukuthi kathi esuthira udinga ne-Cadre Park besichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikayo
siyabingeni nasiyabonga umbuzo wami namhla usekutheni ujoseph thuma wena abakhulumela izani wonke ubhilek gawule bonke nje abantu bezana abakhulumela izani since 1980 babekuphi njengoba ngicabanga ukuthi ujoseph thuma wayevele ngowezana leso sikhathi izani waqalisa ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakajoshua mgomo yababulala yaze wafakela ibrigade o-5 brigade babaqeda amandebele namanje mancane nje ngoba abulaya izani nale ibusa ithetha umbuso kuyenziwe bahamba bebulala abantu uthonke rayi bafakula yibo bona kuzana bakwazi ujoseph thuma kuze ngobula omofu bese ngabafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamtshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani bacabana bezubani wesilini izanu ngegazi bayivula ngecult yegazi bakwazi basebenzela igazi shuthi ebusuku nje bancela lona benye besezizilika andlong izanu uPF ngakaphuma embuso sizinabantu abayisupportayo njengabonabo okhaliphani ebrigade nakwesengezosicabanga bethi ayibuye izobusa futhi emathole babebusa ngenkani abantu besendebeleni babantu bakithi zimabhuluka basayifuna izanu sebayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabweni alithatha ngegazi lonxelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake bubili amahloni yemila ngoba uNkulunkulu ubabhekile nje usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabonga
laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Gundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangele lokuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe athiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Ngibona uJesu esizanga lakho ukuzolanda bathe Ngibona uJesu
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingena kulendima yomculo ngo-2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo-2012 isikhathi sesondele kwabuya esibili ngo-2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo-2018 u-Arise and Shine buya isingle track last year 2022 kweswela inhlakanipho njalo ngoSeptember ngithole indondo ezweni lase South Africa eDurban the best gospel artist okwamanje nginominatiwe kuma awards awe Neighbor magazine abafuna umculo wami bangawuthola kuoma online stores njengaku YouTube naku Spotify yabonga balaleli
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.